Okokuqala angimzwisisi ukuthi thina njenge-MRP sihlukulumeze ngani MDC Alliance. Uma ngisakhumbula kube le nkulumo ephume futhi ku-Voice of America ikhutshwa yi-MDC isithi yona yona akusoqinisa ukuthi MRP ile support enkulu endaweni zabonkayi. So ke angazi ukuthi njengoba kuyiyo i-MDC eqala ukukhuluma nge-MRP ukuthi MRP ingatshela abantu amangithi le support yona ingalayo. Nxa ukuphendula kwa-chairman wethu eMathebele North inkulumo ekade ikhulunywe yi-MDC engingasakhumbula ukuthi officially yabade ikhulumile mbani, kuyikuthi yikho lokhu uMagalela Mafa engumuntu omdala kangaka abanye bethu esimhloniphayo akutshoyo ukuthi sihlokoza ibandla le-MDC Alliance njalo sesifana lezanu PF, aphinde futhi ajike athi thina le njenge-MRP le-MDC kamonzora sithunywe yizanu PF. Kambe kayisuyo yini osesithethisa ngoba qala i-MRP ayikaze isebenzele MDC kumbibe ku-MDC. Engicabanga ukuthi abasetshenziswa izanu PF yibo kanye i-MDC Alliance yabochamisa layo naleyi MDC kamonzora akhuluma ngayo. Ngoba ukuqala sizakhumbula ukuthi sithe siya kuma-elections ka-2018 uRobert Mugabe waphuma esithi usekela i-MDC Alliance ekhokhelwa nguchamisa, njalo kwaphuma lapho lasezindabeni ukuthi uRobert Mugabe lalabo kwakuthiwa ngabe G40 bancedisile MDC kaChamisa ngemali yokuthi becampaign ukuze bakhuphe izanu PF. Ngoba okokuqala izanu PF thina njengemthwakazi Republic Party silwa labo sibanga lendaba ye 1979 Shona Grand Plan abayibhala bekhuluma ukuthi bazobusa njani amaNdebele bawahlukumeze kanjani abawathathele umnotho wabo lawo yonke into eyenzakalayo kwelakithi langaphambilini kokuthi basibulala ngegugu round. Nxa sikhangela ke ibandla le MDC Alliance lonalela uMagalela Mafa alikhulumelayo libhalile layo code triple X eyokuthi bajabula ukuthi sebethathe over iMathebele Land njalo bakwanisa ukufaka ama council officials awesishoneni lama MPs. Konke lokhu sikubonile kumphumela okhetho lika 2018 lapho uNelson Chamisa yena lo uMagalela Mafa khuluma engaphansi kwakhe osifakele khona amashona councillors angu-17 kobulawayo, wasifakela lo deputy mayor olishona ongukambarami okuyinto engakazi yenzakale kumbali yakobulawayo. Konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi iMDC Alliance lezanu PF azihlukananga ngoba zombili zilande ukuzodiliza umthwakazi, zilande ukuzoyenza thina njengabantu bakomthwakazi ama second class citizens ezweni labo khokho bethu. Angikafuni ukukhuluma ngepersonality kaMagalela Mafa njengoba nje eseqala ukukhuluma ngami lokuthi ngumzukulu kaMambo. Angikafuni ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngapi elizweni leZimbabwe. So ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume ngento epersonal ngoba sekukhuluma ngami kupersonal. Njalo thina akusomfihlo ukuthi singaba kaMambo, yes singamalozi, kathi yena ucabanga ukuthi thina siyimhlobo bani.